bakithi ukuthi sesinqobile sesithole esakudinga ngoba thina esikukhalelayo ukuthi ibulawa sesikhathi nge-23 babuye le ndlela ezakuthi abantu bangabaje ukufaka edrobhi ngoba sesimandela esidrobhini ekuthi sibhedela kulamo okutshengisela ukuthi abantu imithengo leyo dollar per hour imzile bantu kodwa esikufunayo ukuthi isidingo lokho ngihlawuyesitshwe kwenzela ukuthi lalaba abasebenzi vele edolobheni benelise ukufaka izimota zokhathesi umuntu uyasebenza 8 hours sosomele kuqale nge-$8 ngoba uzakathi kafake 1 pound phambi kweshop yakhe phambi kwalapha sele-carbon so uzamthatha $8 per day ngakho khakuleta khonaokhala nge-8 days sezenhlokakhe imali ibhode enene kakhulu so khona kuphela kule sisifisayo ukuthi i-city council kayipheli nge-23 ezakuthi abantu babe-encourage ukuthi babuye bazofaka ngokuningi bakokuboleka 33k yona ine 7200 so futhi imali adola $2 per day kungabise kodwa abantu abathathi imatike baphake ekwazi ukuthi khayifakela phansi imali yasedobheni okwelanga lelo ezikhonesaeptive imali yakhona bazosiela ama-7200
Umasipala yena uthi laye uzama ukuthi athole imali zokuqhuba inhlelo. Ngokunjalo nxa ethe wehlisa imali yeparking yaya lapho elifuna khona, libona ngani engayithola yini inzuzo?
Inzuzo zabe ithola kakhulu okuyisikhathi ngoba kade sifananzela abathengi baphaka izimoto ezikhathini lapho ngakhulunkala yakho ungadulisa uluntu abaegosimalwehlisa abantu babe abazokuthenga ngokunela so kuthiwa ama-volumes ngathi inumber ezi imali yakho leyangadiyifunda ukuyithola so xa kuyukuthi-7200 bales ezikhona kokawayo kuba kuhle ukuthi wonke banama-bales abe fully occupied khona kuyana kuzenza ukuthi u-city council a-realize imali yakhe bathole imali ten-23 nathole imali yakhe kodwa kathesi okwenzakala abantu bathi idolobho lingenamuntu akula zimoto edolobheni ihlekana singathi ithe ngekule 1-8 kumbe 1-6 yezimoto ezikhona ihlekana ekuqani kakhulu oa kwenza ukuthi imali eningi bathi ngicabanga ukuthi bangayithola abasebenzi kodwa-ke bangaisiintezi udola lo-$3 yimtheeliseshiphayo bona bangafumali yalisisa kodwa eza encarete abantu babuye lezimota bazobaka kodwa-ke faka bekwazi bayakadani so yikho esikuthi encarete azokudana siyabonga ukuthi bazibili bazibila amazisathi kakhulu ukuthi umuntu angazaqhilwa ngoba umuntu esiye phakathi 5 minutes or 15 minutes kodwa athatha imali ye-1 hour